kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo, bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho, njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezaphu ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo oludala, okungangamangalisa ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo, ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba, ukhona lokhu abakhuluma ngakho. Abathi kulama-helmet amaningi kangaka akadebekiwe efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama-helmet la athengiswa ku-auction. Kungakuliqiniso yini?
Kungenzeka kuliqiniso. Nxa kuyukuthi ayethengiswa ku-auction, kusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela, njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapholisa lezi esezigugile leze army abangasazisebenziyo ezisiyo ziyathengiswa ku-auction. La uthi ungayithenga nje unje ungumuntu. Nxa sengiyithengile-ke ngale sengihamba layo, ngifike ngiyibeke ngekhaya, ngiye ngibabona abanye izimota bala ama-defender bala ama-Santana lana akudala eyabe lokhu ibhalwe ipholisi kodwa ibhake emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsa isuka ku-auction yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuse lokuyani upholisi abesefaka okwakhe. Nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela, kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini. Nxa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho, ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakuthenga i-helmet yamapholisa, kuyabe kwehluleke wona amapholisa. Kodwa ukufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafakwe icala bani, afike njani lawo ma-helmet, basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke jikelele. Kanti bekufanele ba-investigate bayochwayisise base bephuma le story esihlangeneyo, hhayi lokhu abakukhulumayo.
Manje ngokubona kwakho, labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na, kumbe kungakukhona okutshaya manzi?
Acatha nini ama-helmet? Ngoba nxa usithi ngama-police helmet, usitsho ukuthi ngama-helmet aseZimbabwe, kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona. Ungabona kungazakali lokuthi akhona alahlekayo, usuhlangana labanye uthi hhayi lawa yiwo, kuyamangalisa khona lokho. Ababothiweyo kungenzeka nje babothele into engekhoyo bengelacala, kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bagcwayisise baphume lento ecacileyo. Kodwa njengoba ngike ngatsho, ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo. Kusengenzeka njengoba ngike ngatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu kubo sithole kubobani ukuthi wethesa icala ongelalo, upendwe ngento ongayenzanga, kungenzeka yikho okwenzakalayo lakhathesi.